soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 mhlazi ku 28 Mabasa 2023 ngolwesihlanu ngoChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bakobulawayo bakhala ngokuthi sonke isikhathi nxa umongameli esedolobheni amagagasi kamakhalekhukhwini ayavalwa.
Ngolwesithathu weviki yonale mhlaka 26 Mabasa, abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi.
Umbukiso wezamabhizimusi OZITF osaqhubeka edolobheni lakobulawayo ukhangelelwe kuvulwa ngokusemthethweni lamuhla inkosi yeSwatini uKing Mswati wesibili.
Ukuba umuntu ngesadalisa abantu abahambise kumunga umongameli uyabesazini ngakhono.
Inhlanganiso ezizimeleyo yakwele South Africa isikhweze emthethwandaba udaba lokugenqula umthetho ovimba ukubotshwa kwabokuza abedlulisa amalanga ngamajumi amathathu bengalungisisanga amaphepha abo okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni.
Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ama-ofisi wona awe-Home Affairs anokugcwala kakhulu, abantu umuntu ahambe siyalayina nsuku zonke elokhu esehluleka even ukufinyelela kuma-agents ukuthi avuselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abahlali bakobulawayo bakhala ngokuthi sonke isikhathi nxa umongameli esedolobheni amagagasi kamakhalekhukhwini ayavalwa. Imizamo yokukhulumisana lenkampani zikamakhalekhukhwini ukuze sizwe okuningi ngalolu daba yehlule. Kodwa inkampani ye-Econet ihlala ikhuthaza ukuba nxa umuntu elodubo lwamagagasi la kumele athumele inombolo zakhe kulinkampani ukuze asizakale. Umnangagwa uza kuba khona edolobheni lakobulawayo lamuhla embukisweni weZITF. Kodwa izakhamizi zithi udubo lokunyamalala kwamagagasi luhle lwaqala ekuqaleni kwayona le iviki lanxa bekungafani lalapho umongameli esekhona edolobheni. EHarare lapho ahlala khona umongameli, izakhamizi zakhona lezithi azikubone okuthiwo ngabahlali bakobulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ngalolu daba.
Ngolwesithathu weviki yonale mhlaka 26 kuMabasa, abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi ikakhulu nxa sikhangela abasebenzisa iConnect kusukusela ke emini ngabo 12 emini kusiyafika phose kibo 6 ntambama. Iningi labantu belilahlekelwe ngamagagasi okuxhumana ezingathi network yama cellphone, singaziki obekuyimbangela ukuthi kuyini, kumbe njalo ukuhamba kwamagetsi kumbe ukulahleka kwenetwork nje mahlayana, singazi njalo. Kodwa ke kusuka kubangela ukuthi abantu abaningi bethuliwe ukuxhumana ngendlela eqondileyo, abantu abaningi bakhudwe imbiko yabo iqakathekile, abanye ke bagcine bengasagcwalisi izithembiso kade befuna ukuzifeza, kugcine sokukhanya ngani kuthiwa ngabantu abangakhuluma iqiniso, kumbe umuntu agcine ekhuthe izinto eziqakathekileyo njengama-interviews, kumbe akhuthe ukuthola eminye imbiko egoqela lokufa kumbe ukufelwa. So konkana ke kuyahlupha abantu kakhulu nxa kuthe kwenzakala ukuthi abantu balahlekelwe ngamagagasi okuxhumana.
Manje zona izakhamizi zithi ngalolu daba.
Izakhamizi zisala zikhathazekile kakhulu, zehluleke ukuthi kanti zidingisisa ngembangela kodwa ziswele ukuthi ungaba kwini, ngoba esikhathini esiningi imbiko leyo yokuchasisa ukuthi ungabe kwenzakaleni iyaphuza ukuphuma kuthi-ke abantu basale bekhathazekile bebuzana ukuthi ungabe kusenzakalani, kube sokuphuma-ke imibono ethiyeneyo engabe ichaza izimbangela lezo. Kugcina kuvela khona ukuthi abanye baye sebesoyile ukuthi mhlawumbe kabala data eneleyo, abanye besoyile ukuthi mhlawumbe amagezi nje becithwacithwa, abanye njalo beveza ukubana mhlawumbe ngamagagasi athe athintwa ngezindlela langezizathu ezithiyathiyeneyo. Kodwa-ke izakhamizi ekugcineni zisala nje zididekile zikhathazekile ngenxa yokuthi ziyabe zilahlekelwa imibiko eqakathekileyo.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair osaqhubeka edolobheni lakobulawayo ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni lamuhla yinkosi ye-Eswatini uKing Mswati wesithathu. Kodwa ngenyanga edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa wayethela umbukiso uzavulwa ngumongameli Macky Sall weleSenegal. Akwazakali ukuthi kwahamba njani. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, oqale ngokumbuza ngokuqhubeka kwebhizimusi labathengisa ezitaladeni ngalesi sikhathi sombukiso we-trade fair.
Business is still low terms of 40 abantu eligoqweni sizibaningi sesikubhizinis esidinga lelo dole lebelisesikwameni somuntu oyani ntu nxa sikhangele amacustoma ethu phandle ye bephuma bengena bebuka besenzani kodwa mbonela ukuthi ibhizinisi sithethwa ngokungama-small shops lokhu osokwaba khona ngokufomal sibili ngokwethu. But isokasuka kwagcwala kwa-overflutter thina esithengisa phandle amatamatisi esithengisa phandle izinto ezitendini. So ibhizinisi it was half half ubethola ye kodwa besingakatholi kangako ngoba nje saqa ngama-business people ama-traders. So ufayende ukuthi abantu abaningi bebuyile ngabantu bemzime abavela uboHarare koGweru. So abazidrayivelayo sode bengene lapho abangena khona bephume belokho zebhizinisi elithi hhayi njengobana kuyabe sokuofficially opened abantu bevela emalokini abantu zobebuyela emalokishini ukuthi ibhizinisi lethu lizakhuphuka. Kodwa nxa sikhangele vele siye hayi ibhizinisi lethu ibe low kayisangehayi njengalokhu kade sikuspecta ngoba even labantu bona laba thina esilabo kobulawayanye bayakhala akula mali kade sizananzelela kulamanye ama-sectors like amanesi labanye abenza i-government abangazanga behole plazi lakhona okokuhluphayo yokuthi maetening i-plastic money. So ukuthi phandle thina esithengisa lesisemabhizinisini amancane siyaswela imitshina yokuthi siswayiphe lezo laba belazo ama-RTG thina ngokwethu yezi sobana sisakharansi wonke. Kodwa kuba nzima ukuthi uyethengisa into yesicathulo le-current rate these days njengobana kusasa ivuka ikhwelele kusasa ivuki ngokunje abantu kulezi nsuku vele like this year they take trade fairs and other business and siyathi buye ngeviki engayisiyo leyiviki kusele 1 week ukuthi abantwana bevula ikolo. So abazali bewe-preferring ukuthi behle bethenge belungiselele izikolo uvula than ukuthi abantwana be-trade fair. And again abantu babezokuphazamiseka eqalise ingathi iyadura ukungena egedini ngoba bebethi $10 umuntu omdala $5 abantwana. So abantu bafonana ukuthi hawu wadura akuyinto yethu yakobulawayo. So information ukuthi yehlile to from $10 to $5 from $5 to $3 balutshwane abakuzuleyo information abanye ngiyathemba ukuthi vele bazavuka bezihlalele bethi kuyadura e-trade fair nokugada ubala nokugada futhi nazelela futhi ngithina ngapha ama-certifiers ethu isithi council ingenisa amaphepha okuvala lokuthathela loku-legal action for abantu abalezikweleti zamali. In a nutshell, business is very for a person who is in business.
Alo ke ngunkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebulawayo Vendors and Traders Association obeqoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Inhlanganiso ezimeleyo kwele South Africa isikhweze emthethwandaba udaba lokugenqula umthetho ovimba ukubotshwa kwabokuza abedlulisa amalanga angamachumi amathathu bengalungisisanga amaphepha abo okuhlala lokusebenza okusemthethweni kulelo lizwe. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo, intatheli zindaba yeStudio 7 ekwele South Africa.
Umthetho ndaba Western Cape High Court usuwethule isinqumo sokuthi lumuca womthetho awukho emthethweni ngoba wephula ilungelo labadinga ukuvikelwa laba. Lokho kulandela isicelo senhlanganiso yeScarabrin esiphanyekwe emthethwandaba ifuna kumiswe ukusebenza kwalo umthetho. Umcebisi wezemithetho kulenhlanganiso uMnumzana James Chapman uthi basemukela ngokugcweleyo isinqumo semthethwandaba.
If it were enforced, people would be forced to return to countries where their life, liberty, fundamental human rights would be at risk. And that's something that couldn't stand that.
Ukusebenza kwalo umthetho bekusephula amalungelo ezipheli kakhulu ngoba bekuza kwenza abanye babotshwe babuyiselwe ekhaya lapho impilo lokuphepha kwabo kusengozini enkulu.
Couldn't be maintained that because of that time period, because of not acting within 30 days.
Inhlanganiso yeScalabrini iphinde yatshela umthethwandaba ukuthi lo mthetho awuhambisani lo mthetho womhlaba jikelele wona ongavumiyo ukuthi abadinga ukuphephela babuyiselwe emazweni abo. Iphinde yatshela umthethwandaba ukuthi ukwesula incwadi zabazali abazophephela lemuli zabo kutsho ukuthi labantwana abahamba labo incwadi zabo labo ziyahle ziphelelwe isikhathi njengoba zeyame ebazaleni babo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo eziphepheli labantu bokuza sezemukele ngezandla zombili isinqumo somthethwandaba lesi. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi okufunwa yilo mthetho yinto enzima kakhulu ukuthi yenzeke.
Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ama-ofisi wona awe-Home Affairs anokugcwala kakhulu abantu umuntu ahambe siyalayina nsuku zonke elokhu esehluleka even ukufinyelela kuma-agents ukuthi avuselele. So uma ephiwe 30 days kuphela kungenzeka ukuthi ayahluleke kungesisizathu sakhe.
Kusenjalo lokho lenhlanganiso yeNigerians Lives Matter uMnumzana Debo Adesina uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya luhloniphe lesinqumo.
I would really be very happy if the Home Affairs can give human face by allowing these people.
Ngingathaba kakhulu nxa ugatsha lwendaba zasekhaya lungapha abadinga ukuphephela laba amaphemithi athatha isikhathi esingaba yiminyaka emibili engakadingi ukuvuselelwa.
Get renewed maybe minimum of 2 years. If the Home Affairs failed to do that, it will amount to most of these people to become illegal.
Isifundiswa waseZimbabwe uMnumzana Themba Phiri uthi kwakuvele kungafanelanga ukuthi lo muca ungene emthethweni osemthethweni ngoba wephula umthetho.
Siyakhumbula ukuthi iHome Affairs ezikhathini eziningi ayikwazi ukusiza abantu ngesikhathi esifaneleyo kuze kwenze ukuthi badlulelwe yisikhathi. Siyabonga ukuthi le nkundla ikubona nile ukuthi bekubancindezela laba abadinga izincwadi zokuphephela.
Banengabe eZimbabwe abaphethe incwadi zokuphephela abesebesesaba ukuyazama kwengezelela amalanga besesaba kubotshwa phansi kwalo umthetho njengoba eziningi zazo sezedlulise amalanga angamachumi amathathu lawa. Kusenjalo ugatsha lwendaba zasekhaya lulokhu lungakaphawuli ngalesi nqumo. Okwakhathesi lumuca usamisiwe ukusebenza kumele ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso usemukele lesinqumo ukuze lomuca wesulwe. Ngumelitulo 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leZimlife.com lilodaba lokuthi ummeli womanyano we-European Union eZimbabwe uMnumzana Jost von Kirchmann uthi eZimbabwe kumele lilungisise isimo somumo wezelungelo likaZulu ngoba ulokhe umubi ukuze ilizwe lenelise ukukhanga abatshali bemali. iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi idolobho lePlumtree lizasilela amanzi okwesikhathi esingazakaliyo ngoba imitshina edonsa amanzi edamu umhlanga ingasebenzi ngenxa yokucitshwa kwamandla kagetsi. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njengesitudiyo seven sanibona kanye nabalandeli bakho. Kuze ngihlale phezu kodaba. Kwistudiyo seven mina ngisacela ukuthi lapho mami sikhulumela indaba mhlawumbe ezesiNdebele sicela ukhavarishe wonke umhlobo wakomthwakazi. Sicela ngelinye ilanga ma ubuza abantu lapho ukuthi babaphawule ngalokho nje kuyebe kwenzakala. Sicela ukuthi labantu ngelinye ilanga kube ngumuntu ophawula ngesikhalanga akhulume sona isikhalanga khona lapho. Ngelinye ilanga kube ngumuntu okhuluma ngesiTsonga. Ngelinye ilanga akhulume ngesiXhosa. Ngelinye ilanga akhulume ngesiSotho. Ngelinye ilanga akhulume ngesiVenda. Kahlekahle sicela nje ube nenamba lamafoni namba yabantu ezigabeni zabo zonke ezitshiyetshiyeneyo and beze bekhulume ngalolu limi lwabo. Thina njengomthwakazi sifuna ukuzama ukupromota zonke indimi zakithi esinazo. 2023 bantu benkosi asambele siyovotela amakhansila ethu, sivotele labasizosimela ephalamende, sifakele u-Andrew Ejoko emarapi, sikhulise sihloniphe zonke indimi zakwethu lapha kumthwakazi.
Sanibonani, sanibonani, njani? Hayi, thina siyaphila. Thina sibona kuhle nje ukuthi sibambisane bakwethu, sibambisane ngiyalibona ilizwe lethu linzima, linzima ngale ndlela. Ukuthi sikhiphe lo mkhuhlane lo khona lo osiphilisa kabuhlungu, osiphilisa kanzima lo mkhuhlane lo iZanu-PF. Ngoba hayi, esikhathini impela, esikhathini sihluphe kanye nengane zethu. Awukho ukuthi njalo phezu kweminyaka yomngaka abantu bebhizi ethi iZanu-PF. Ungakhali nento eyenzayo leyo iZanu-PF yakho. Siyabonga lapho bakwethu.
Studio 7 sanibonani nonke Gandhi Khoisi Magumede. Ake sikhuze laba bantu bezapho please. I mean laba abezano lamalema abulawela ugogo babo after all their business zano manje. Lina badala lina siyazi impela lamanga kakhulu liyadla futhi kuzano. Kodwa khona ukuthi sicela please siyacela si MRP ingasihlukumezela abazali. Yabona wathinta izaphu wathinta MRP ilapho esalibonisa khona. Akungabe nendebele ligxamukela entweni yezano. Safelwa namanje amandebele asabulawa. Yonke into efikayo lapho ez zayo namhlanje ubhizi ngokuthi ubaba ene linenokolisambulu zalesathi emasoni ubaba wenu lizahlala khona.
Ngiyalithanda, ngiyalithanda kakithi kasakazi kwe-Studio 7. Hayi, ngiyalithanda shuwa nakusasa. Ngazi ukuthi nginalibonga ngayiphi indlela. Hayi, lami yikuqala nje ukukhuluma lani ngikhona ngapho ukuthi ngisize ithuba lokuthi ngikhulume lani. Hayi, sebenzani sibili emsebenzweni omuhle eliwusebenzayo. Uyabukeka umhlaba wonke ungaka. Hathi kukhona lilalele laba bathi kumbe kungaba yingozi. Hayi, akula msakazi ongaba yingozi, umsakazi omhle kangaka. Ngiyabonga, ngimasi ndifuba njengoba liswa.
Hey, Studio 7, Studio 7, ndinjani nonke? Ngiyalibulisa abasakazi abahle elisinikeza indaba eziqotho. Ufo ukhuluma nje ngogawule ngamafishane ukuthi ugawule uchaza ukuthini ma esithi yena kule sandla ekwenzele ekukhuphukeni kwama-price njengoba nje kulela elizwe kungasela price control, kungasela mali, kungasela ngisho anything ekhona. Abantu abaholi, otitsha basela zithunzi, bonke abantu nje sebenikezwa izinto ezingekhoyo. Manje uma ekhuluma ngokuthi kule sandla sesibili, ukhuluma ngesandla sikabani? Ngoba bona yibo abakhontrola umbuso, yibo abakhontrola lamajele, yibo abakhontrola everything. Waye bengababophi ke labo bantu ma kungukuthi bayenza into ezirongo. Bayakhuluma nje ngoba sebafundisa amanga bebadala oJoseph labo gawule la ngoba badla njalo bona bayazuza sebathola amaplazi ngabathola vele balamaplazi bengazange belwe lempi balamaploti labo omalakhe nkomo. So bengasitsheli thina ngokuthi ama-price control ukuze akhuphuke kanziwa ngabanye abantu. Bayehlulekile for 42 years. Ovotela iZANU-PF ngumuntu ongenangqondo, umuntu ongaphelelanga ikakhulu ngithi kwabantu abahabasha ngabantu abavive ngaphelelanga ngiyabonga
vele eZimbabwe ngaphandle kokuba sikhululeke lo mthwakazi ozavele phikisane lezi likamnangagwa uzabotshwa nampo nje kovungarivume bamashonana bayabotshwa bagwetshwa kuthiwa bayamacala nampo sikhala bafeletele kuthiwa abala macala bayethuselwa amashonana abajali ukwethusela abantu bebeba-abhuza bebahlukumeza bebancinjezele ngokubabopha lokho asisakuvumi abasibothe kumbe besibulale asisafuni sesifuna inkululeko yethu singumthakazi phambili ngomoyo phambili ngomqondisi moyo
sanibonani sanibonani kustudio 7 hayi yasizindaba elizikhiphayo bani sibongi abasakazi abasakazelayo sisibiza udaba lukajacob ngarivuna hayi kafeli lutho kufela ukuthi kahambisani lo hulumende wamashona ngebhadi kumbe ngeshwalaye elishona so yikho sina sithi phambili nge-MRP phambili ngomthwakazi phambili ngomthwakazi sihlukaneni lezinto ezingasizindawo okufana lo mama lo le uphokuqhamuketi khona ye umagalela mafa urayithi ye khuluma ngomqondisi umama lo kakephume entweni le ngoba ungani ulobulema kuyayenza ukuthi elahlekise abantu ngobulema bakhe bokuthi kumbe siwakhomba amashona kake siyekele umqondisi umqondisi nguye kuphela ithemba lethu le mthwakazi umama lo uma kuthi ukuthi likahambelala lapha sidlali sizama ukhulula izwe lethu zafelwa abantu thina la sizintandane umuntu obuye khuluma ukuthanda kwa kanti into nayo izagcina kusasa sisixeka kumbe sesifisa lokubulalana ngenxa yokuthi umuntu uyadedakwe ngokumdakileyo kumbe uyabedakwe yini ekuye nje sephokuthutha kwestudio 7 esizwisa ubuhlungu thina zafelwa abantu amashona layo namakhuluma ngomafala ekwayicabanga ukuthi thina sizwa njani cabangelaneni sibili kakhulu kuyasihlukumeza kakhulu umuntu ozakhanje lokhu esisemashoneni ngemva kwenhlungu ezingaka besityela ukuthi khona umqondisi umqondisi sezizamele kakhulu nakanti ezindlela zemabhoda kulobulibelwa kusagcwalanga amashona asithathele imali ngendlela emapolice station akithi lasezikolo sokuze umqondisi wabuya lezwi lelo ukuthi khona amashona kahame kancane kube kufakwa abantu abazosisisa so hhayi kuyamkhuza umama asimlisi
hhayi izani iyahluleka banja izani iyahluleka izani iyahluleka hhayi ayehle mani ayehle bani ayishiyele kwabanye abantu abazokwazi ukuphatha eyi thina sifuna imisebenzi bandla sifuna imisebenzi sihlela sisebenzi ngathi asinalo ikhaya sinalo ikhaya ngenxa akamnangaza madoda hhayi kaphume lo mkhulu lo kaphume phuma mnangaza phuma niyidlulise bandla le rekhoda yezwi nokuthi nithi phuma mnangaza ndivuka njani ndivuka njani balaleli bestudio 7 ndivuswa unhlahla mahlango sebutswane France Town ekhaya lapho engizalwa khona elupane esigabeni semalungu ngivusa umama unanhlanhla lo nkomo RJ lo mankomazana kwanaphana lo maluma mpolungweni usamthulisi lo ndivula laphana usathulani u-Afrika bonke nje abangaziyo umza wami ujabulana ingwenya laba kompabazala konamdunisi laphana lo baba eshawini ngale kondani ilusulu ndingabona ubaba ngapho limtshela ukuthi ngiyamfuna inethiwekhi kondani abala nethiwekhi ngale ngitsho abazambona bemtshela ukuthi unhlanhla uyakufuna emzini wakhe umntanakho futhi lagwalisa ukubamba ngenxa yenethiwekhi ngithi ngiyabonga
studio 7 ndinjani ihlobo zami hayi siyaphila ye bezama ukugcizelela kakhulu ubaba othi khona yena amazwe la anamabili hayi lokho engi-understanda because amashona abuya eBurundi amandebele abuya eSouth Africa afika athole izimbabwe ngalamo iliganga basebefikelana umngcwele ukuthi ababuya eBurundi baphelela la ababuya eSouth Africa baphelela la so izimbabwe vele indle ingamazwe amabili so kabakuvumile lokho kuyinto kusebenze befake iboda qiniso lemsula lo noma bengabuyala bengathini kodwa iqiniso balazi benjana yikho bebulala amandebe babulalela konokho ukuthi engakukhulumi konokho efe ekwazi kodwa engakubhobozi so imthwakazi iright mayithi lizwe kaliqunile izwe kaliqunye yabo
Studio 7 sayibona injani hayi siyaphila hayi siyabonga indaba elisisendela zona insuku zonke silalile isike siphawule nathi obanamhla njekawani sizophawula ngesikhathi hayi into ekhona umnangagwa nxa bedlala ngezimbabwe bedlala ngelizwe izanu abantu izanu kayiphume abantu kabavoteli i-3C bake batshintsha umbuso wezanu PF izanu PF ibusile lokhu idlala ngomhlaba
thathi imali kathi sibaphumale baphumale kodwa yabona abantu begijima besiya kumnangagwa besiyamqabezela begida phambi kokuzoba kambe sibilini abantu abalengqondo ababoni ukuthi lizwele liyana limoshakele xa behlezi phezu kwalo ilizwe linjeyana bazali lonke lumbono uboneni xa abazali behlezi phezu kwelizwe elibotokileyo linjeya be-inzane ikhuluma lokho lalokho engakwenziyo asicela izali iphume siya mina njengami ngicela izali iphume umnankakho engadlali ngabantu bemosha imali esabekayo lezi mali ezisabeka ichitha usiyi-right kakhulu siyabonga njengane kuthiwa 2 minutes iyabe siphelile i-odi ngikhuluma ngise-South Africa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Melika lithi lihlutshwa kakhulu ngokwenzakala kwele-Lebanon kulobukhohlakali ukumemetheka okumangalisayo. Umnumzana Brian Nelson okuhlangothi lukahulumende wakwele-Melika olubona ngokusetshenziswa kwemali ngamolwecatsha uthi sokunesikhathi inkokheli yakwele-Lebanon ingalaleli isicelo sikaZulu esokuthi kusetshenziswe imali ngendlela ekhanyayo njalo efiswa ngabantu. Inkokheli yakwele-Lebanon labanye abakuzinga eliphezulu kwezamabhizimusi kulelo lizwe basusa imali yabo elizweni leli befihle emazweni athiyeneyo ukwenzela ukuba isisindo sayo singagugudeki. Ukuze kwenqatshelwe ubukhohlakali eLebanon, eleMelika lifakele izijeziso zenotho uRaymond loTed Rachmi abenza ubukhohlakali obumangalisayo ukuze bethole imisebenzi kahulumende ehambelana nokuthengwa kwamafutha kagesi lokunye. Inkampani kaRaymond Rachmi EZR Energy DMCC yaphiwa imvumo ngurhulumente waweLebanon ngomnyaka ka-2019 wokuthenga amafutha kagesi afika isilinganiso samathani azinkulungwane ezilikhulu lamathumi amahlanu 150,000 tons. Inkampani le yathenga amafutha achiphileyo agcina ebulala imitshina ezitshitsheni zikagesi. Lokhu kwathiya abantu bakwele-Lebanon behlupheka okumangalisayo ngokusilela komlilo kagesi. UNelson uthi kwamanye amazwe umlilo kagesi ukhuphula isikhwama semali yelizwe kodwa kwele-Lebanon kukhanya ngazane akuzange kwenzakali lokhu. Uthi kwele-Lebanon kusilela umlilo kagesi loba kwasetshenziswa imali eningi kakhulu ekuqhatsheni abantu okumele bedingele ilizwe umlilo lo. Abantu laba abenza ubukhohlakali babizwa ngokuthi i-generator mafia uthi basebenzisa imali yakwele-Lebanon ukuzela ukuzinothisa. UNelson uthi bakhuthaza ukuba kuvezwe uma uhulumende efisa ukusebenza labantu okumele badingele ilizwe amafutha asetshenziswa ekuphehlweni komlilo kagesi. Uthi balalele izikhalazo zabantu kwele-Lebanon abafisa ukuba kuvinjwe ubukhohlakali obenzakala kulelo lizwe. Uthi kusobala ukuba kwebiwa imali yelizwe ngabantu abayifihla kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi bazinothise. Uthi imali leyi ifihlwa emabhanga. Ngakho ke uNelson uthi kuqakathekile ukuba kube lohulumende kaZulu kwele-Lebanon. Uthi uhulumende kaZulu ulakho ukuthuthukisa abantu ngemfanelo hathi labo abenza ubukhohlakali. Futhi balakho ukufakela ezinye njalo izijeziso zenotho ikakhulu abasebenzisa buchapa imali kahulumende.
Hayi manai wazi zwa mkhonje njanga uyinto amthoba Conjunction of Windom Chopper. konja njanga window mchova zwa konja njanga window mchova zwa konja njanga window mchova zwa mina nsopare giplan njanga swamde mbare nilenka njanga tonge tare angorali nje mina njanga chulele sawe.
Ngikhonjwe njengowindu womchova, ingoma emnandi, ingoma gama 9 isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni. Igama lami nguChris Gande.